ma gwelanga amakhandla lesane khuleka ngiphele empumalanga wena waphele zomfula yamanzi impiloni khosuhlweza wena funa inhlanhla sami ami ngifuna impilo ukangidatha phatha ukuphuma kwelanga amakhandla lesane khuleka ngiphele empumalanga wena waphele zomfula yamanzi impiloni khosuhlweza wena funa inhlanhla sami ami ngifuna impilo
abayibanathi kulendlela zokunyama usekhanyisele usibiyele sicela buwamani sicela uphumele impila yipolulo sicela usitele abayibanathi kulendlela zokunyama usekhanyisele usibiyele sicela buwamani sicela uphumele
Kolola, pila yikolola, sebenza kanzima, noma buyenyuka, wena yaza kokolola, pila yikolola, sebenza kanzima, noma buyenyuka, ithi wolo, olololo, sebenza kanzima, pila yikolola, ithi wolo, olololo, sebenza kanzima. Pela yikolola